indaba ekhona kubomama omama akwila kuphumelela inhlupho silazo ezininge kakhulu omama kulokuncindezela kakhulu okunye kumangalisayo sengisitsho ngitsho lebukhokhelini umama ulokhu ekhangelelwa phansi abantu balokho bengakuzwisisi ukuthi umama laye uyenelisa ukwenza umsebenzi owenziwa ngumuntu ongubaba ngendlela efanayo futhi futhi ebangcono kulendlela enziwa ngubaba ngoba umama ungathi uyaqhathanisa sibili sithi ubaba ahole $100 umama ahole $100 bonke uthi kabahambe laye bayisebenzisa ngokufanayo endlini uzafika kulomahluko ekababa izafika izafika endlini ingaseyo $100 isikubo $80 eka mama izahambi lokhu $100 and izasebenza inhlelo zonke zekhaya
mama Mandlovu uyakhuluma lapha umama uMasibandi ukubana omama alixhasani likhanya likhangelelana phansi yini elingani liyadonselana phansi kuliqiniso yini lo
iqiniso elikhona kanti ukuthi ukhuluma iqiniso entweni zonke lezi ezenzakalayo iproblem ekhona ikakhulu nxa sesikhaya sikhuluma ngezinto zombangazi yikuthi vele singamabandla athiyeneyo ibandla lebandla liyabe lilezinto zayo elizenzayo singathi yisivumelwane esebandla sebandla eliyabe lisisho ukuthi ubani ngubani ubani ngubani kodwa kuye sisiba le problem yokuthi thina omama isikhathi esiningi vele kasichasani singachasani sinjalo siyasetshenziswa ngabobaba ukwenzela ukuthi size sinjani sizondane kwesokusiba lokunye futhi ukuthi omama bangakhweza baye bephezulu bayakhosa ukuthi bafakwe ngubani thina sibafakile laphana sicabangele ukuthi bazasikhokhela thina ngendlela eqondileyo njengabomama basazi futhi ukuthi nxa usesemfakwe laphana kumele ngikhangele emuva lapho engivela khona ukuthi abantu bonaba bangifakile ngubani njalo kulesitho esithi khona nxa ngikhuluma mina njengomandlovu uretire sithi bomama asisekeleni abanye omama nyabeni sitho uphi umama nyabeni sitho umama umama njengompokiseni osetholojeyini kumbe nyabeni sitho mina ngiselufu so thina omama singathiya inzondo sithiya ukukhangelelana phansi sithiya ukunyeyana sithiya ukuthi ume yise omunye umama nxayemi laphana umenze ngathi veleni izinto azenzayo vele zonke kaziqondanga lapho esizaqalisela khona ukuthi kathe singomama sifunani namhla kunzelile ngalabo mama siyalazi ukuthi vele liqakatheke kangakanani
nanto-ke udaba Masibandi uthini wena ngalokhu
mina ngithi into engiyiza ngcono loba kunjalo sokumele kathi sisiqaliseni ukuhlala phansi senzeni imihlangano yethu njengabomama sitshelane amaqiniso sitshelane iy'ndlela zokuthi simele siphile njani ngoba ngaphandle kokuthi siphile sitshelane iy'ndlela zokuthi asibambisaneni bomama nasisitha sasisivukela ayikho indlela esingayenza and sekumele siyime ngezinyawo zethu imihlangano yethu yonke siqalise ukufundisana ukuthi njengomama lapho kuma khona umama sekele umama ungasekela ubaba uzikhohlwe uya kuze yisa wena isithunzi sakho kokuqala ngoba wena uzibona ungafanelanga lokuthi ungenza olunye ulutho and ungahamba phambi kwabantu so wena nxa ungakwanisanga ukuthi uhloniphe omunye umama lawo futhi asozihloniphe qala lawo futhi uzihloniphe lawo umhloniphe futhi umnike isithunzi ungamniki i-dignity yakhe lawe futhi uzakunika ngokugcweleyo and kuqakathekile ukuthi ngomama leli lithuba kumele sisukume sibe ngezinyawo sikwenze siqalise ukuthi sixhasane ngoba singavele sikhuthe kathi sikhona and omama igephu sesiyivulile ngoba sinike obaba ama-chance kathi nalowo baba engizabani sithi yena uzakuma phambi kwami umama engimsola ngimsolani kade vele
Mandlovu sabona behlangano juru labo khuphe kodwa sibonanga ukuthi kwaphelela ngabi
ngiyabuyela futhi edabeni lami lonelala kanti eyokuthi uhlupho engilubonayo mna lukhona ngingenza umzekeliso wokuthi bengiseharare mina amalanga amabili adlulileyo sisiyalontsha imanifesto yabomama liyayo uhlupho sihamba singama-political parties lapho vele okulemthetho okumele siyenze okungamelanga futhi ukuthi nxa sihlangane ukuzele ziyana indawo sikhulume ngokuthi kumele kurayithi ukuthi sikhulume ngokuthi kumele sivotele omunye umama sisuka lapho kuzakhulunywa khonokho abantu sihlabe umkhosi sitshaye izandla sibuyele futhi emaphathini ethu sifike thina kule pholisi yephathi yami lwane kuzwane le pholisi yakhe okuye mdct ule pholisi yakhe yephathi awusoze uphonge ukuthi hhayi mina kusukela namhla sengifika mina for example upresident wami uhosweni nyuke ngithi kangisamvoteli sengivotele omnye umfazi from nowe